Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Jolo njani mntwazo omuhle siyalomukela kumsakazo we-Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 18 kumfalakazi 2017 igama lami ngu-Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje u-Lieutenant General Valerius Banda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni.
Marubhlokade semalutshwana ke kade ngasheka marebo kade kula marubhlok amalutshwana yena anikade bephathwa kuhle umarubhlok asaze amapolisa enxa esehodwa ukuthi aphathe njani abantu.
Kulabantu abathi kabasoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yogaba yodaba lwe-Grawundi.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza le-army.
So kulesitimela esizathwala abantu sisuka kwele Botswana sisiya eZimbabwe.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webutho leZimbabwe uLieutenant General Valerius Banda usanda kwethula umbiko othi ibutho selibuyela ezinkambeni. U-Lieutenant General Banda utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi ukubuyela kwalo ezinkambeni kutshengisela ukuthi seliqedile uhlelo lwalo lwe-Operation Restore Order. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe.
Kukabili ngoba vele emthethweni akumelanga bebesezitridini ngomthetho kodwa ngenxa yokuthi ilizwe lixhwalile kuyathola ukuthi amapholisa aganyile abaya befuna ama-brides abantu bebebona zani bangcono mbijana kulamalokuzenikula amapholisa kodwa kuhle ngoba vele akumelanga bebesezitridini kakhulu kuma-road blocks even though esikhathini esiningi kade bephatha abantu kuhle sibili despite of a few incidents here and there but kuyobuyisa good development as long as amapholisa ezafundiswa kutsha ukuthi bephathe njani abantu bengadingi ama-bride because le problem yamapholisa ukuthi amapholisa baxhwalile ba-corrupt batshane beharasana labantu besenza ama-roadblocks angancediyo so kumele kube lo mzamo wokuthi amapholisa athene ukutsha ama-roadblocks abe malutshwane ma ezaba khona
ye kodwa ngombono wakho ubona ngizani kungaba khona khona
kumele kwenziwe khona lokho ngoba over the past few weeks ama-roadblocks kade semalutshwana ke kade ngasheka amarezo kade kula ama-roadblocks amalutshwana yena anikade bephathwa kuhle kuma-roadblocks asaze amapholisa enxa esehodwa ukuthi azaphatha njani abantu
kodwa wena ubona ngizani ibutho lifezile umsebenzi walo
ya of course enxa yokunye kade bekhangele izitha zabezinjo encwade became njabe G14 nguye balamaqhinga okuthi bahlamuke bona zangade bekhayele khona lokhu futhi kade bengakhayelanga okwamkhazi okuphela kodwa kade bekhayelele ukuthi bavikele kumbe bazivikele from ibhamalunga ama-G40 engxenye abanye bangikhona engxenye babedinga ama-mercenary.
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo kulabantu abathi kabasoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo ngoba kucatshangelwa ukuthi wayeyingxenye yalabo abagongoda uZulu ngesikhathi sombhuqazwe we-Grawundi ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Wabakhulume le-Studio 7 umnumzana Mqondisi Moyo webandla leMthwakazi Republic Party othe kunzima kakhulu ukuthi abantu abaningi bavotele uMnangagwa ngoba ucatshangelwa ukuthi wayebambisana nowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe ngesikhathi sombhuqazwe we-Grawundi. Umoyo uthe abantu bayakwazi ukuthi lakhathesi uMnangagwa ungene esikhundleni sikamongameli ngenxa yebutho.
Angiboni abantu bevotela uMnangagwa ngoba kubonakele ukuthi uMnangagwa usebenza the army.
Ibutho leZimbabwe libambisane lecele lebandla leZANU-PF elaziwa ngokuthi Team Lacoste elalicatshangelwa ukuthi lalikhokhelwa ngumnangagwa lahluthuna intambo zombuso ezaziphethwe ngumgabe. Umnumzana iPhithule Maphosa, isikhulumeli sebandla lezaphu ekhokhelwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa, uthe umnangagwa uyesatshwa ngabantu abacabanga ukuthi ngumuntu odlelana lebutho. Uthe ngaleso sizathu njalo langodaba lweGugurawundi akaboni ukuthi uzavotelwa ngabantu ezabelweni zeMathebheleland leNkabazwe lapho okwabulawa khona abantu abafika inkulungwane ezingamachumi amabili i-20,000 livuyo le-5th Brigade.
Ukuthembeka kwabo amadoda lawa sokuzaba nzima ngoba ma sikhangela sibabona beqhage into engayaso yabo, into eyenziwe ngumbutho. Okunye okuzayenza bengathembakali kakhulu indaba yombhuqazwe.
Olwela ilungelo loluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthe kaboni abantu bevotela umnangagwa ngoba lokhe becabanga ukuthi uqhubekela phambili ngenhlelo zikamgabe.
Angiboni ukuthi abantu bazamvotela uPresident Emmerson Mnangagwa ikakhulu emkhonweni wamaNdebele ndakoBulawayo. NgoBulawayo umnotho kawukavuseleleki okuyikuthi kodwa bekukhangelele emaNdebeleni amanxeba alokhu ebhibhidla.
Unkosikazi Abigail Mupambi, umqondisi wenhlanganiso ehlolisisa isisekelo sombuso welizwe eyeThis Constitution Alliance, uthe abantu balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF ikakhulu bangethuselwa libutho elilokhe lisemigwaqweni loba umgabe sowasuka esikhundleni. Uthe abantu besaba kakhulu okwenziwa libutho leGugurawundi.
Abantu beZimbabwe balakho ukuthi bavotele iZANU-PF ngenxa yokuthi balekwesaba phakathi kwabo.
Umnumzana Effort Nkomo okubandla leZANU-PF uthe abantu abalalungelo lokukhuluma abakufunayo ngomnangagwa. Unkomo uthe kusobala ukuthi umnangagwa uzakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe kukhetho oluzayo.
Bona abakhethekayo labahambe bekhethwa, umuntu umjaja ngezenzo, iparty isimkhethile njengecandidate.
Inkokheli yamabandla ephikisa elibusayo egoqela umnumzana Morgan Tsvangirai webandla le-MDCT ikhangelelwe ukuthi izancintisa kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress lamhla akhetha inkokheli yebandla leli kulandela ukuphela kwesikhathi sokubusa sikamongameli Jacob Zuma labanye bakhe. Abafuna isikhundla sikaZuma ngowake waba umkakhe unkosazana Dlamini Zuma nomsekeli kaZuma umnumzana Cyril Ramaphosa. Kukhangelelwe ukuthi ozakhethwa ukuba umongameli webandla le-ANC njalo uza kuba umongameli welizwe leSouth Africa nxa engakhethwa kukhetho oluzayo. Njengoba sike safika phambilini ukuthi uLieutenant General Valerie Sibanda ukuthi ibutho selibuyela ezinkambeni, ake sizwe ukuthi uMavis Gama usiphatheleni.
Esethula umbiko wakhe kuntathele zindaba emhlanganweni owenzelwe eJosiah Magamathongo Garabarracks okhokela uhlangothi lweZimbabwe National Army, uLieutenant General Philip Valerio Sibanda uthi lolu hlelo olugqitshwe lamhla lusungulwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokubamba lokujezisa izikliwi lamasela abekade begombolozele obengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe okwase kuphazamisa inhlalakahle yabantu elizweni.
The Defense and Security Service.
Abebutho beza phambi kwenu ukuzalazisa ukuthi uhlelo lwe-Restore Legacy selufike emaphethelweni. Lolu hlelo beluqalwe mhla ka-13 ngolwezi ngenjongo yokulungisisa umumo elizweni obungasamanga kuhle ngenxa yezikliwi ebezigombolozele owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Anxiety and despondence amongst our people.
Usibani uthi bakhangelelwe ukuba baqhube umsebenzi ngendlela abasesipoliseni laba belandela okuchiwo yi-client service charter yabo.
Today, as the defense forces hand over,
namhlanje abebutho sebebisela amandla okulondoloza ukuthula emapoliseni. Sicela uZulu wonke akwamukele lokhu ukuze umumo ubuyele kusimo esilungele umuntu wonke. Njalo uZulu ukhuthazwa ukuhlonipha lokusebenzelana lamapolisa.
Aba kubutho laba bathi sebebuyisela umsebenzi kwabasesipoliseni ngemva kwamaviki amahlanu ngoba sekufezekile abekade bengakho kusukela belusungula mhla ka-13 Lwezi 2017. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siloke sekudaba olufanayo, amabandla aphikisayo elibusayo kanye loZulu basula inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ayenze ekupheleni komhlangano we-ZANU-PF Extraordinary Congress, lapho atshele khona abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengazikhathazi kangako ngokukhetho oluzayo ngoba amabandla aphikisayo asephelelwe ngumphako. UMavis Gama usipha njalo lolu daba.
Umnangagwa wethule la mazwi ngesikhathi egqiba umhlangano we-Congress owenzelwe eHarare ngolwesihlanu, lapho akhethe khona enye yenkokheli ezokuba kudale elimqoka elepolitibiro ebalisa omunye njalo umkhokheli webutho uMajor General Engelbert Rugeje. Urugeje uphiwe isikhundla esimqoka esokukhokhela uhlangothi lokuqoqa inhlelo zebandla ukhomizari.
As we approach the 2018 harmonized general elections,
njengoba sesibanga kukhetho luka-2018, ngithanda ukulazisa ukuba luzoqutshwa ngendlela ezokwamukelwa ngumuntu wonke, njalo luzoqutshwa ngokuthula. Kasikho isizathu sokuba kube lodlakela. Kawakho amabandla aphikisayo esingakhuluma ngawo okwamanje.
Kodwa abebandla eliphikisayo ele-MDCT bathi linkulumo kaMnangagwa ayibamangalisi. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhumbuza uMnangagwa ukuba akangakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqotshwe kwaba kabili kukhetho lwedluleyo, kodwa wasetshenziswa abezomvikela ukuvimba ukungena kwalo embusweni.
We beat him twice in a parliamentary election.
Uyazi ukuba sesimnqobe kwaba kabili kukhetho lokudinga abameli bezigaba. Akekho ongamkhetha, usakukholisa ubukhosi obungekhoyo ngemva kokungena kwakhe embusweni ehluthunele umnumzana Mgabe intambo zombuso.
Unkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Community Youth Development Trust, uthi akumelanga uZulu amangaliswe yinkulumo kaMnangagwa ngoba evele elakho akuthembileyo.
Ungananzelela sebefakile okuyimgomo thize okuzabancedisa ukuthi bethusele abantu, njalo abantu bevote bengakhululekanga. Ungananzelela ukugcwala kwebutho lokho akulani lokuprotekta uluntu lweZimbabwe, kodwa luprotekta ukusinda kukaMnangagwa yena as a person.
Isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-United African National Council, UANC, elikhokelwa ngumnumzana Nesbet Mthengezanwa engunobhala jikelele walo umnumzana Alpheus Mapranga, uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa yokuthi engasekho amabandla aphikisayo aqinileyo elizweni.
Abakwenzayo kunabe ZANU-PF bayakwazi ukuthi izinto ezikhona kathesi abazange balungisa ama-electoral reforms lokunye oku ukwenzela ukuthi ukhetho nxa lungaqutshwa ama-opposition akwanise ukuwina. Yikho nxa yikho ukukhuluma kwabo engeza ukukhuluma kukabomthwangwa lo amatemadanda ukuthi bazasebenzisa amasosha.
UZulu labamabandla aphikisayo bathi basola khona ukukhethwa kukaMajor General Engelbert Rugeje isosha ukuba kube nguye okhokhela uhlangothi olukhankasela ibandla. Abanye abakubutho abaphiwe izikhundla ezimqoka babalisa uMajor General Sibusiso Moyo osengumphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe, lo-Air Marshal Terence Shiri owayengumkhokheli webutho leMoyeni owazakala ngokukhokhela ivuyo le-5th Brigade. Okhokhela ibutho uGeneral Constantino Chiwenga ucatshangelwa ngabaningi ukuthi engakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
linjani madlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing, milk and honey, that's where I wanna be, it's a place for you and me. Isitimela esihamba phakathi kwedolobho lakoBulawayo leFrancis Town kweleBotswana sisungule uhambo lamhla osekuthokozise izihambi ngesikhathi zilungisela ukuphindela ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Intethele indaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usisethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isitimela sesihambi sesuke edolobheni leFrancis Town ngehola lesikhombisa lamhla ekuseni silubhekise koBulawayo. Isikhulumi sikaloliwe weBotswana Railways, EPR, uMnumzana Kyaba Bonye Murewahayi utshele iStudio 7 ukuthi isitimela lesi silamatokolelisi aziwa ngokuthi iStandard kuphela, njalo siyabe sisuka eFrancis Town sisiya edolobheni lakoBulawayo nsuku zonke. Amatokolelisi la amatsha asanda ukuthengwa kwele Melika emavikini amathathu edluleyo. UMurewahayi uthe isitimela saphakama eFrancis Town ngehola lesikhombisa ekuseni nsuku zonke. Sikhangele ukuthi sizafika koBulawayo ngehola letshumi lambili emini. Sizahamba sisima endaweni esifana lePlumtree kanye leFigtree. Sizabuyela edolobheni leFrancis Town sisuka koBulawayo ngehola lesithathu sisiyafika kweleBotswana ngehola lesiyagalombili ntambama. Okuthabise inengi ukuthi uhamba ngesitimela kulula ngoba ungasoke kufolwe kundwendwe eziba khona emngceleni wePlumtree leRobert Mugabane. UMnumzana Andreas Banda wamukele kakhulu isitimela lesi.
Ukuphenduka kwesitimela siyakuthakazelela ngoba ngalezi isikhathi kuvame ukuba lesiphithiphithi, njalo akula fomu ozakwehla usiyayifila yonke into eyenziwa phakathi kwesitimela.
Unkosikazi Emily Chumalayo uthe noma nje besamukela isitimela bekungaba ngcono uma bekungafakwa amatololisi empahla ngoba iningi leZimbabwe livame ukuthwala impahla eningi.
Ukufaka kwabo isitimela kuyinto enhle kakhulu njalo kulungile. Sithabela ibhoda ngoba asoze siyibone, sizahamba size siyewela ekhaya kungelahlupho. Besicela ukubana basifakelele kwempahla ukuze impahla zethu zihambe ziyefika ekhaya.
Isitimela salamuhla besithwele iziphathamandla zenkampani ye-National Railways of Zimbabwe leBotswana Railways. Ukusungula kohambo lwesitimela kuzanceda kakhulu abeZimbabwe abathenga impahla kweleBotswana besiyathengisa ekhaya. Kukhangelelwe ukuthi ukungena kwesitimela kwehlise inani elisebenziswa umngcele wePlumtree kanye loRobert Mugabane, wona omnyana okwamagama ikakhulu ngamakhefu afana lawekhisimusi. NguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 sabo kweleBotswana.
UPeter Ncube owayengumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kweleZimbabwe eZimbabwe Football Association kuhlangothi lwabasakhulayo ukudaza izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zingakhohlwa lapho ezivela khona, ukuthi kumele zisebenzele phela ekhaya. Into lezindaba yemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba. Ye, so ye, sizokuthiwa ke udaba lwethu lolu lungani alusoze luphume. Kodwa ke sesingangena ke ku-social media ke lapho ukuthi sikhulume ngokuthi kwenzakalani ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook, lakuTwitter lendaweni ezijeneyo. So sike sathumeza ke umlayezelo lapho ukuthi lithi ukuthi udaba lukaMnangagwa lokuthi ke uyakhetha ukuba ngumongameli lilubona njani, njalo lokuthi ke eZimbabwe sokulohlupho lokuthi ke intengo yempahla sikhuphukile. Siphinde sezwa futhi njalo ukuthi lamhlanje ukuthi amasosha sokumela abuyele ezinkambeni. So ake litsho ke zulu kandaba ukuthi lithini ngodaba lolu. Ngiyabona ukuthi kulabantu abake bathumeza imlayezelo lapha lalapha etshiyeneyo. So sibone ke ukuthi abanye kade besithini ngodaba lolu. So umakhele kukhwini uyavula sibili lamhlanje kulonqabeni uNyanda yomkhonto Khumalo uthi salibonani lonke lapha emsakazweni wethu esiwuthanda kakhulu. Ngibingelela abasakazi bethu bonke abagoqela ubaba uGibbs Dube, ubaba uChris Gande, ubaba uNtukameli labanye. siyabonga kakhulu ke Ngqabeni Nyandaba Mkhonto Khumalo. Awusachongo phela ukuthi wena udaba lolu ulubona njani. Kuzobuya ke uJason Maphosa uthi thina njengabantu beZimbabwe akumelanga sikhangelele ukuthi iZanu PF ngenzani. Kumele sizisukumele sinasodwa sizenzele sikufunayo. Bolaba bakhetha umnumzana uMnangagwa bayakwazi ukuthi ulodaba lokukurawundi olumhlezi emahlombe. Ubusuthi ya kunenge kakhulu kumele kwenzakale. So ngizokuthiwa ke icingweni sesilobaba ngeke ngizuthi silobani. Kuthiwa ke hayi ngingakhulumi lo baba lowo ngibe sesikhuluma ngezemidlalo. Kwezemidlalo kulapho ke kade sikutsho ukuthi ke kulobaba kuthiwa nguPeter Ncube owezizalwane seZimbabwe ke wayekuzifa kwabasakhulayo. Uthi abantu nxa behlala emazweni bangakhohlwa phela ukuthi basebenzele ekhaya. Akasimzweni ukuthi uJoseph Njaji uthini ngodaba lolu.
Uncube utsho lokhu ekupheleni komncintiswano ongenwe ngamaqembu amane abedlala esigabeni seZifa Bulawayo Province Division 3 lonyaka abalisa ele East Rovers, ele FMSA, ele Thorncliff kanye lele Barrow Street Vets. Lo mncintiswano oqhutshelwe elokishini lePhumula East njalo ubuqoqwe ngumdlali owayedlalela iqembu le-East Rovers uVusimuzi Dube osehlala elizweni leCanada. Uncube olilunga leqembu le-East Rovers lona elabunjwa ngomnyaka ka-1980 uthe isifiso sawo ngesokuba imisebenzi kaDube ikhange abanye abasemazweni labo benze okufanayo.
Nxa omunye wethu iyenze lokhu akwenzileyo and we put it on the internet, how many more are going to come there and do the same thing? Kusasa ningabona sekule clubhouse laphana, sekule loni, sekule fence, durawall, whatever.
Umongameli weqembu le-East Rovers useMncube utshayele ihlombe uDube ngokungakhohlwa kwakhe iqembu akhula edlala kulo mdlalo wenguqu loba nje yena esehlala phetsheya kolwandle. Umama kaVusa unkosikazi Dube ukhuthaze ukuba isenzo somntanakhe sibe yisibonelo kwabanye labo bephatheke kunhlelo ezifanayo ezokuthuthukisa umphakathi.
Ngiyathaba eDube esangweni ebugede sibabanyo. Abantu bayazihlelela bona ngokwabo.
Iqembu leThorncliff yilo eliphakamise isicoco ngemva kokunqoba ele-FMSA kufinal lathola imendulo zombala wegolide kanye lamadola angamakhulu amabili lamashumi amahlanu. Iqembu le-FMSA liqede lisendaweni yesibili njalo lithole inkezo lemendulo zombala wesiliva ndawonye lamadola alikhulu lamashumi amahlanu. Endaweni yesithathu kube leqembu le-East Rovers lithole amadola angamashumi ayisikhombisa. Kuthi endaweni yesine kube leqembu le-Barrow Street Vets lithole amadola angamashumi amathathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Njanji khona ngapho ke lapho khona siyaxolisa ukuthi itop yakho kade ngazani ayidlali kahle kodwa ke siyidlalile kathesi. Siyakubonga kakhulu. Udaba oluhle kakhulu lolo osethulile lona. Sibone njalo khona okukade sikhuluma ngakho ukuthi abantu bathini ngokuba kwaMnangagwa ehhofisini njalo bathi bazamvotela yini. U-Ali Ndlovu uthi kukhanya ngazani ke ibandla elibusayo kumele silikhiphe embusweni. Kuzobuya ke lokhona uzalithini Mabuza uthi iZanu PF kumele iphume embusweni. Singazi ukuthi uNyanda Yomkhonto sebuyile yini ecingweni. Nyanda Yomkhonto ukhona yini ecingweni? Iye Nyaphila futhi sondele fonini. Kunjani?
Hayi Nyaphila, njani ndo?
Siyaphila kakhulu. So njengoba ke kathesi kukhulunywa kuthiwa ibutho sokumele liphume emgwaqweni, asiqalise ngakho khonokho, wena ukubona njani?
Ngaba zindaba ezinhlekelezo babudebe ngoba besivele sikhala ngokuthi kanti lona ibutho lizasebenza njani endabeni lombusazwe lona kumele lingabikho endabeni lombusazwe. Liyacaca ukuthi iZanu PF owamanje isifuna ukumilitarayiza letha lokhu iphathi yabo ngoba nasikhangela sisola ukuthi abantu abangapha kumilitary sibathola futhi bengapha kuZanu PF kukabinethi. Lento le isuka ingazivise ukuthi kahle kahle umnanga ufuna ukwenzani. Ngoba ekugcineni sizwa umthwangala yekhuluma ukuthi ibutho elizabe likhona futhi liqaphe ngesolokhozi ukuqhutshwa kokhetho. Lokho kwenza ukuthi abantu besabe. Nakhona abantu bezafuna ukuvotela maybe iqembu eliphikisayo kuzaba nzima ngoba bazabe sebesesaba ukuthi bangavoteli iqembu eliphikisayo bazakuhlukunyezwa. So na i-united yakuyifelwa phakathi ma-barracks kumele ukuthi ihlale khona lapho ingaze bandakanyisi lezombusazwe ukuze abantu benelise ukukhetha iqembu abalifunayo ngomnyaka ozayo. Esingakuthandiyo ukuthi sithole ibutho lalo selisiba ezintweni zombusazwe sikanti isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe alikuvumeli lokho. So nxa ibutho selibuyela hhayi siyajabula kakhulu kodwa esisikucela kathesi ukuthi umnumzana umnangaka akangalibuyiseli ibutho futhi ebantwini lisomile ngoba sokungenzakala ukuthi kuqhamuke nje umsindenyana ibutho licine selidubula abantu okuyinto esingakufuniyo thina ukuthi kukhanye sokuchitheka igazi noma abantu sebesesatshiswa ukuthi baqine sebevotile base ibandla lezanu p f nentaa.
Ye kodwa-ke nxa sukhangele-ke umongameli Emmerson Mnangagwa abantu bathini lizamvotela kalisoze limvotele?
Nxa sikhangela isimo esikhona khathesi sithola ukuthi abantu abaningi ungathi abakuthuthiseki ngendlela nje okwenzakala ngayo. So okukhomba kathi ukuthi next year nxa engasafakanga engasayenzanga udlame ukuthi aze abuyele esikhundleni noma aqile lapha ekuphetheni angeke abuyele ngoba abantu abasithiseki ngendlela vele aha unyawo aseliphethe vele kwasekuqaleni ngoba sinanzelela ukuthi izimo lazo isimo somnotho isinto asikhuphukile inyama ekhuphukile izinto zonke nje zingama-basic commodities zezisingwa ngabantu zikhuphukile and yena akenzi lithe ngalokhu into alokhu eyikhulumayo ukuthi hhayi sizalungisa sizalungisa kodwa-ke sikhangele kathesi ukuthi abantu ngosuku lwekhisimusi langosuku lwenyuye kumele ukuthi abantu bajabule sina sinje singapha nje kwi-diaspora sizathumela amasentinyana okuthi bathole okokuli kodwa-ke sokunyaa mangathi sithumele imali eningi lale ebesivele siyibhajetile ukuthi bayithumeleka ukuze abantu benelize ukudla kathi ngekhisimusi. So indlela okwenzakala ngayo kathesi akukho kude vele
awuboni-ke Khumalo
okwenzakala ngasabuyela.
Ye ujaye kakhulu Khumalo, sibongile kakhulu, ungathina kusasa.
Ngiyabonga babuthi.
Yes, lo baba ke uMongi Ncube sapho ngikhuluma naye kwemsuzwana. Baba Ncube utshona njani?
Hayi sonile baba.
Ye, asitshanga amaphansi sibili ukukhanya ngazani ibutho sokumele libuyele ezinkambeni. Ngathi ngakhona ukho sibili ngamaphansi kakhulu.
Hey, loba lingabuyele ibutho nje kodwa le nto yobayenzayo vela ayisiko ayikho right man. Kadakazi ngoba kathi simpahla zikhwelile yonke into ikhwelile avela sonto enhle kakhulu leyayenzakala lapha ekhaya ma.
Ye so kuyalungiseka yini khonokho?
Kuyalungiseka ngoba kuyenziwa yibo abantu angithi kumele ukuthi bakulungise babona ukuthi balungisa njani into zabo ngoba ma beloku besenza kanje impahla ziyakhwela yonke into iyakhwela akusikho into enhle kakhulu ezibeka ekhaya.
Awuboni-ke siyabonga kakhulu mnumzana ungathina kusasa.
Okay, lami ngiyabonga baba.
Yes, siyabonga. So kuthoko sibe baba Mabhena. Mabhena kunjani?
Unkomo.
Ye, unjani baba?
Hayi, ngiyaphila la.
Ye, ngamaphishana sibili ubona ngazani ibutho nxa libuyela ezinkambeni. Kutshoni khonokho?
Mina ngokubona kwami la ngendlela okwenzakala ngakhona, hayi kulo mkhonyovu odlala izanupisi lapho.
Kutsho ngani?
Ngisho ukuthi badlala ngabantu uma bethi babuyele enkambeni and then izinto ziyakhuphuka kusho khona umnangaka laye uzofuna naye umgabe mo
pho kulungiswa njani?
Ukuthi ulunge lento leyo angeke izilunge kwasa la umnangaka nje obengenile lapha ngibona ngani uzothatha more than 37 years esembusweni ngoba uzokhethwa ngamasosha mo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu ungathina kusasa mnumzana.
Ngiyabonga baba.
Yes, lukandaba singakehlukani nanzi indaba ebesikhokhela lamhlanje. U-Lieutenant General Valerius Banda uthi ibutho leZimbabwe selibuyela ezinkambeni. Kulabantu abadika basoze bavotele umongameli Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuthi wayehambelana lodaba lwekukurawundi. Sokulesitimela ezizasuka kwele Botswana siya eZimbabwe. Sigqiba lamva-ke udaba lwethu, iindaba zethu lamhlanje olivalisa emoyeni ngoGibbs Dube.